izana kobulawayo vele kayisekho sukusela ngo-2000 sizosifika lamhlanje kobulawayo azaye kube lo MP wezanu kakula senator wezanu kakula councilor wezanu yena vele okunaka naye ukuthi uGordhan angajoyina izanu umbuso usubabalekela umbuso usuhamba umbuso sesiwuthatha khona lokho abakuthoyo basengezimithiyo ngikhuluma nginjenje ngisengubo yenja ku-branch meeting abantu bagcwele silungiselela ukukhipha izanu yikho esikwenzayo
kathi vele kube kutheni kuhamba njani ukuthi kuliqiniso na ukuthi ubonakale emhlanganweni wezanu
besile emhlangano eminingi nengi emakhokhoba abantu begcwele ama-branches ethu the siqeda umhlangano wethu sabona kule bhora yazi abantu bayasuka bathathe umdlalo webhola sebe sithi kade belerali uthinga Dube labangani bakhe kade bebukele impade beseboreni bebukele ibhora sesizwile ukuthi abantu bezanu kade behlupha abantu bethu ase sidlula kibo sithi kade thinga lenzani livalela abantu ukuthi bayiregister emakhokhoba ukubabingelela ngibakhuza ngibatshela ukuthekelana ukuvalela abantu ukuthi bayiregister sebethatha amafoto abantu beZTV futhi abakujwayelanga ukuthi umuntu uyakhulunyiswa bona bakwazi ukuthi bayajikigela ngezigodo bahle bathi sesibajoyinile